Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7, ngenjabulo ngupractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
Nasi kangela umkhosi wethu lo iNdebele Literature Festival injongo yethu isegcekeni sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu uvumele wonke umuntu kungabe ngobumba iliterature
umkhosi weNdebele Literature Festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje kobulawayo
izifuyo zethu ziyafa zifa zibulawa yimikhuhlane so uphelile awusayi egwanda ngoba imithi ikhona lapha kuthiwa you one stop service
so kusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezinansi yemandebeleni lapho osofe khona inkulungwane lenkulungwane zenkomo zibulawa imikhuhlane edalwa yimkhaza. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene eNew York, lapho ezitshengisela khona ukukhonana kwazo ngokwephula kwelungelo loluntu nguhulumende weZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhosi weNdebele Literature Festival ohlose ukukhuthaza ukubalwa kwamabhuku alotshwe ngolimi lwesiNdebele ugqitshwe namhlanje kobulawayo. Abaloba ingwalo, abantwana bezikolo, lenhlanganiso ezijiyeneyo ezithuthukisa lolu limi bebebuthene emkhosini owenzelwe eZimbabwe International Trade Fair Arena okwensuku ezintathu. Uthabo kaNcube owe-Studio 7 ube lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Precious Moyo owabumba inhlanganiso yeindlu yokufundela eqoqe lumkhosi.
Nasi kangela umkhosi wethu lo iNdebele Literature Festival injongo yethu isegcekeni sijonge ukuthi thina sisuse yonke imigoqo njalo sendlale umdamo wethu uvumele wonke umuntu kungabe ngobumba iliterature kungabe ngosebenzisa iliterature kungabe ngohambisa iliterature sikhangelele ukuthi azithole esendaweni emvumelayo ukuthi yena njengokubumba kwakhe kumbe njengokusebenza kwakhe kube lula ukuthi iliterature yakhe ifinyelele lapho afisa khona njalo isetshenziswe ngendlela eqondileyo engingathi nje ngamafitshane we are breaking barriers and leveling the ground.
Likhangelelwe ukuba liphathisa abantu abakuzinga liphi esikhangela iminyaka kanye lokuthi base esikolo besenza izifundo ziphi.
Umbuthano lo ukhangela ikakhulu ebantwaneni abasezikolo ezemfundo yaphezulu ama secondary schools wonke engabe eloba ekuliphi idolobho bekuziphi izabelo silabo abemathebelele north mathebelele south kobulawayo imigrants enkabazwe bonke bavumelekile bakhona silabo ibe sifisa ukuthi sisebenzelane labo kodwa kasivali imigoqo sithi ngoba sikhangele kakhulu abakuma high school siyayivula indima yethu sisemukela wonke umuntu loba esephumile ngaphandle kwesikolo lokho yamukelekile ngoba ulini luvele alulamikazi iliteacher ngiyabantu bonke kulotshelwa umuntu kulotshwa ngabantu.
Kulezikolo ezingaki eziphatheka kulomkhosi?
Lapha sibuthanise abantwana bezikolo ezijiyeneyo ngike ngatsho ngaphambilini ukuthi sibambe amaprovinsi amane iMatshepelelend kobulawayo leMidlands mane besikhanelela ukuthi iMasvingo la ingafika ngoba zikhona izikolo ezifika eziyisithupha eziyenzayo isiNdebele sonalesi esabelweni seMasvingo bese sithi thina ke izikolo seziziningi silazo izikolo ezivelela kubo Victoria Falls ezivelela eNkayi ezivelela eGwanda ezivelela ePlumtree kobulawayo zinenga kakhulu izikolo sesilazo lapha khathesi nje sikhuluma izikolo sezifika i30 injongo yokufunda injongo yokuthi sithi thina cikoza sizwe sitshengise wena okwenelisayo ngokwekhono lakho ama universities akhona silayo iLupane State University ikhona khona lapha njalo sikhangelele ukuthi bakhona abanika ezempila kahle bekhangela nje i-psychosocial support sichaswe ngabe-NAC abe-AHF SAWAT silabo abe-MMPZ njalo silabo futhi abanye abakhangela nje ngokusebenzelana kwezikolo abantwana lani labazali lababalisi silabo abe-EverSharp sitholile abasixhasayo ngokuthi bona bevele bengama-college ahambisana lozokuthwebula esingathi abakhangela nje okwe-film and theatre bakhona khona lapha silayo i-Creative College of Arts ikhona khona lapha njalo silabo futhi abanye abamanufacturayo abalungisa izinto besebenzisa imvelo yakithi eziyingxenye ye-literature silayo iManola Oils eyiyo esincedisa ukuthi itshengise abantwana ukuthi ngesihlahla somgani umuntu engaba ngumqhatshi umuntu engaba ngusomabhizinisi
lo ke ngunkosikazi Precious Moyo owenhlanganiso ye-indlu yokufundela Limuzo exoxa lapho lo Thabo Kancube owe Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Kulezinye izizalwane zeZimbabwe esezihlala eMelika ezibuthene esikolweni senhlanganiso yemanyana wamazwe omhlaba o-United Nations eNew York lapho okulenkokheli yamazwe omhlaba emhlanganweni omkhulu owe-General Assembly. Ebezitshengisela zikhonona ngokukhonona kwazo ngokwephulwa kwelungelo loluntu ngohulumende weZimbabwe. Abatshengiselayo laba bathi lanxa uMongameli Emmerson Mnangagwa wakhuluma ngolwesine inzalo yeZimbabwe ithe ikubone kufanele kubana ifuna ikutshengisa inkokheli yamanye amazwe esemhlanganeni onga ukuthi izwe izikhalazo zabo ukuze ikhuze uMnangagwa ngokwephula ilungelo loluntu kanye lokuthi aqhube ukhetho olukhululekileyo abe lombuso wentando kaZulu. Sokusungulwe indawo zokwelaphela izifuyo esabelweni sezansi yemandebeleni lapho osokufe inkulungwane zenkomo zibulawa yimikhuhlane edalwa yimkhaza. Lezi ndawo zivuselelwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope e-European Union isebenzelana lelo hlangothi olubona ngezokulima lokudla enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole Food and Agricultural Organization. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Ukusungulwa kwalezi ndawo kuza ngesikhathi abafuyi benkomo endaweni ezijeneyo zesabelo sezansi emandebeleni bekhala ezimathonsi ngokufelwa zinkomo ngenxa yemikhuhlane edalwa yimkhaza. Unkosikazi Sibongile Khumalo uthe insiza sebevale izibaya ngenxa yokufelwa zinkomo.
Umkhuhlane wenkomo vele usulesikhathi waqala vele kathi siyabona sokungaba inyanga yesi-5 or 6 kubo kwathemba ngapha waqeda inkomo vele wonke kusiyale kubo-Drixen onkankezi wesi kwasala izibaya zingalalutho ziyafo okunye okumangalisayo nomsithi uyazihlaba amajekiseni vele kuyabe sokulethi akuncedisi lutho vele abantu abaningi izibaya bavalile.
Ekhuluma lapho kuvula enye lezi ndawo zokwelaphela izifuyo emanama ngolwesithathu umfuyi umnumzana Kalen Mabetha uthi njengabalimi kuyabajabulisa lokhu ngoba sebezathola uncedo eduzane njalo masinyane xa izifuyo zabo zihlaselwe yimikhuhlane.
Izifuyo zethu ziyafa zifa zibulawa yimikhuhlane sokuphelile awusayi eGwanda ngoba imithi ikhona lapha kuthiwa yi-one stop service.
Samukela okusemthethweni enye lezi ndawo Umphathi ntambo ezenzakala ezansi emaNdebeleni uNkosikazi Evelyn Ndlovu uthi inkomo ezingxenye yesigidi 500,000 zibulewe yimikhuhlane etshiyeneyo eminyakeni emihlanu edlulileyo.
This launch comes at a time when the country has declared war against the Kenyan.
Ukuvula kwalindawo kuza ngesikhathi silwisana lemikhuhlane yemikhazi esibulele inkomo eziyingxenye yezigidi kuminyaka emihlanu edlulileyo. Lolu hlelo luqakathekile ukuze sithuthuke ngenkomo. I-Mark South iku-Region 5 lesi sabelo besihamba phambili kwezenkomo eminyakeni edlulileyo. Ngiyathemba lonke lapha liyakhumbula ukuthi besile ndawo khonapha e-Mark South lapho ebesifaka khona inyama emagabheni siyithengisela amanye amazwe.
Umnumzana Patrice Thala omele inhlanganiso Food and Agriculture Organization of the United Nations kuleli uthi impilakahle ezifuyo iqakathekile ngoba zilokuthuthukisa umnotho welizwe nxa zithe zafuywa kuhle.
Recently, the livestock sector has been facing challenges emanating from livestock disease.
Inkomo kulezi nsuku zithwele nzima ngenxa yokuqhamuka kwemikhuhlane yemikhaza. Nxa sifisa ukuthi izifuyo zethu zande, kumele sizivikele kwimikhuhlane lemikhaza, zidle kuhle, kulondoloze amadlelo njalo kube nendlela zokuzithengisa ezicacayo. Lolu hlelo lujonge ukuqeda lezi ndubo njalo luthuthukise impilakahle yezifuyo zande njalo zithengiswe.
Umelwe kula lamazwekazi we-European Union kuleli umnumzana Jobs von Kirchmann uthi kuyize ukuthi kulezi thezo zomnotho ezethulelwe lweZimbabwe esithi bayilindele ngamehlo abomvu inyama yenkomo esuka kuleli.
Now the livestock value chain was probably one of the most important ones.
Ukufuya kwenkomo bekuqakathekiswa kakhulu ekadeni kodwa okwamanje abantu abasakuthatheli phezulu mhlawumbe ngenxa yemikhuhlane. Kodwa umbuzo ukuthi singavuselela njani na? Yebo, kukhona ubunzima kodwa akulasitiso zomnotho okukhona ukuthi sile sivumelwano neZimbabwe ukuthi inyama evela ngapha ibhadale imithelo. Kungakho iminyango yethu ivuliwe ayize inyama.
Umsekeli kamphathi ntambo ezokulima umnumzana Davis Marapira wamngelela esisipho ngezandla zombili wacela njalo ukuthi European Union isize ngocingo lokuvalela inkomo ukuze zingathelelani imikhuhlane.
Mr. Ambassador, let's have the fences. Mr. Ambassador, I want to repeat, let's have the fences.
Mnumzana Ambassador, siphe ucingo. Ngiyaphinda njalo, siphe ucingo ukuze senelise ukuvalela inkomo zethu eziphilileyo lezilemikhuhlane ukuze izifuyo zethu ziphile kuhle zande siqalise lathi ukuthengisela i-European Union.
I-EU ivuselele izakhiwo ezifanayo ezingama26 elizweni lonke jikelele ezizalondoloza inhlalakahle ezifuyo kuleli ukuze zithengiseke kwamanye amazwe okubize amadola emelika ayi-$4 million. Ele Zimbabwe lilenkomo ezedlula izigidi ezinhlanu 5.4 million zalisabelo sezansi emaNdebeleni nesesibili elizweni lonke jikelele esilenkomo eziningi zilandela eMaswingo. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemanami eGwanda South. No, I bet move.
Lamle 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 lamle
lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle lamle bazibambe uma kuqhamuke ukungezwisisani. Intethelo zendaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba eseHaveron kwele Botswana.
Phakathi kweminyaka emibili edluleyo akudluli nyanga kungabikwanga icala lweZimbabwe olelo omunye wakhe kwele Botswana kumbe kwele South Africa. Lokhu sekuthiye iningi lithithibele lizibuza ukuthi kungabe kunakele kuphi ikakhulu phakathi kwezithandani ezizwe ezihamba phambili kusenzo sokubulalana kuyona le iviki kwele Botswana kulo jaha ubulele intombi yakhe ngemva kwalokho laye wasezama ukuzibulala ngokusika ingqamu entanyeni. Kukanti enyangeni esanda kwedluna emzini we-Odi phandle nje kweHaveron omunye weZimbabwe ubotshwe ngemva kokubulala umngani wakhe. Kugqibela kwamngcwaba kungcwaba elingatshoniyo. Lezi lezinye izehlakalo zishiya abezimbabwe enkundleni zokuxoxisana ezebulenjini ezigoqela iWhatsApp, Facebook lezinye kuzindaba esegudwini. Abantu bedinga ukuthi lolu dubo lungaqedwa kanjani. Omele izimbabwe kule Botswana umzana Henry Mkonweshuro uthi ofisi yakhe iyathola imbiko yokuthi abantu bezimbabwe bayabulalana ngenani eliphezulu.
Post-COVID-19 there have been a number of added problems.
Ngibona ukuthi ngemva kwendaba ze COVID-19 kunenge abantu ababhekane lakho ikakhulu abangaphambi kwelizwe njalo kungela abemuli ukubancedisa.
Uthi ofisi yakhe yazama ukukhuthaza abantu ukuthi badinge uncedo ikakhulu kumphakathi abahlala kuwo ukukhangelelwa ukuthi bakhatshane lezihlobo zabo.
People before they indulge or get to stages where they have to kill each other.
Abantu bengakafiki kusenqumo sokuzibulala kumbe ukubulala labo ababathandayo kabadinge uncedo.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabezimbabwe kwele South Africa umzana Nqabutho Mabena uthi nabo bathi thibele ngezihlalo ikakhulu zokubulalana kwabathandanayo.
Lapha eSouth Africa siyabona abanye bephosana ngamabhalkoni bebanga mhlawumbe ukuthi umama wendlini abetholakala eselene iboyfriend kumbe ubaba abesele girlfriend.
UMabena uthi imuli kumele zingenele lapho ubonakala ukuthi kulenkinga khona njalo labo ezinkonzo bengaphathisa kakhulu.
Sihlala sigqugquzela kakhulu nxa sikhuluma labo baba ukuthi nxa ungubaba ungalali lapho ungabhadali khona irent. Sinxusa labo ezinkonzo ukuthi bangenele phakathi kwalolu daba ngoba abanye abantu babefuna i-counseling kodwa bengayifumani i-counseling. Yikho ke siyanxusa lezihlobo ukuthi zincedise abantu abangani kabazwani.
Omela inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kule Botswana umzana Sifas Chuma uthi isimo abantu abafikela kiso emazweni silakho ukudala ukuthi bagcine bebulalana.
Sezilapha ngenxa yokuthi kanelisa ukuzibhadalela yedwa but omunye usebona engathi sethethe osethethwe. Nxa sokube lokunye sokwenzakele kumbe omunye sengathi sebone elinye ijaha kumbe enye intombi phandle. Besokuhlupha ngoba sokungathi umfazi womuntu kumbe indoda yomuntu esikhombile. Xa bexabana lapho ukuxabana kwakhona yimpi yikulwa okungalabizo kiye ukuthi lapha kanti vele kulubani lobani. Kuli girlfriend le boyfriend kumbe i-husband and wife.
UNkosazana Sindiso Sibanda uthi ukuswelakala kwemuli eduze kungabe kudala ukubulalana kwabezimbabwe emazweni angaphandle ngoba kungela malume kumbe obabakazi ongabaluleka.
Nxa kuyukuthi yinto ehlala isenzeka sikhathi sonke ukwehlukana kuhle lehlukane ngokuthula ngoba kumele abantu bakhangelele ukuthi ingane ziyasala zikhanelwe ngubani. Nxa ubaba engathatha impilo kamama athathe lempilo yakhe ingane zisala zizintandane. Bantu besizwe seZimbabwe kumele sikhangelele ukuthi ingane ezikhulayo kumele zikhuliswe ngumama lobaba.
Kulokwesabela njalo ukuthi labo abangalamaphepha bayesaba ukufinyelela usizo oluphiwa nguhulumente olokweluleka nxa bebhekana lenhlupho ezinje. Emazweni afana leBotswana kulodubo lokuthi ilizwe libhekane lokubulawa kanye lodlakela olubhekiswa kwabesifazane olugender based violence kulokunakanela ukuthi mhlawumbe abezimbabwe bafike bathathe umkhuba wesizwe abafikela kiso. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Okwamanje ke wathi sizwe ukuthi uChris Gande we Studio 7 usiphatheleni uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Victress Mathuthu ohlaziya eziphathelane labesifazane. Sihlaziya ke udaba lontombazana okhethwe kumdlalo kanobuhle uMiss Zimbabwe Universe uBrooke Brock Johnson. Owaqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Angilingelele emsakazi ngiphinde ngibonge ukwamukelwa ehlelweni lakho.
Ungasela ukuthi ulubona njani udaba lokuthi eZimbabwe limelwe nguntombazana omhlophe kumdlalo kanobuhle oka Miss Universe?
Ewo msakazi, ukubona untombazana omhlophe uMiss Jackson ephumelela kuMiss Universe eZimbabwe kuyinto enhle kakhulu. Njalo ngiyacabanga ukuthi ngokuqala sisiba lo Miss Universe ongumntombazana omhlophe kwele Zimbabwe. Lokho kukodwa kutshengisela ukuthi iZimbabwe iyathuthuka njalo kubonisa ukuthi iZimbabwe iyamukela abantu kungakhathelekile ukuthi bangabo luphi uhlanga. Ukuthi nje singakuthi ngesilungu i-diversity siyayibona isenzeka ngalokho. Kuhle kakhulu ukuthi okokuqala nje sibone le ndondo ithathwa ngontombazana omhlophe. Kusibonisa khona ukuthi iZimbabwe isikulungele ukwamukela abantu kungakhathalekile ukuthi bangabo luphi uhlanga. Okuyinto eqakathekileyo kakhulu ukuthi yenzeke. Siyabonga kakhulu. Mina ngingedwa nje ngiyabonga kakhulu ukuthi sibe lo Miss Universe ongumuntu omhlophe okokuqala.
Bakhona abathi ubuhle bentombazana emhlophe lo nsundu buthiyene behlukene, wena ubona kufana na?
Angeke ngabe uthi ubuhle bentombazana onsundu lobontombazana omhlophe kulomehluko, kodwa lapha angeke sikubale ngokuhlanga kumbe ngokuthi umuntu ulesikhumbe esinjani esimhlophe kumbe esimnyama. Ma umuntu engowaseZimbabwe kufika ukuthi kube lomncintiswa njalo kuthiwa kungenelwa nguye wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe, angikuboni kuliphutha ukuthi abamhlophe nabansundu bangenele imincintiswano efanayo nxa kusiza kubona obuhle. Umuntu muhle ngendlela yakhe, njalo nxa kuzajajwa ngicabanga ukuthi kujajwa umuntu ngendlela ayiyona. Yebo, babe besenza umncintiswano ondawonye bengabamhlophe labansundu, kodwa omunye nomunye la ujajwa ngokwakhe ubuhle. Ekugcineni kokugcine kuphuma unobuhle lo uyophumeleleyo. Angikuboni ukuthi kufanele ukuthi kwehlukaniswe ukuthi lapha silomncintiswano wabonobuhle abalesikhumbe esimhlophe masokusiba lomncintiswano wabonobuhle abalesikhumbe esimnyama. Nxa umncintiswano ungowabantu bonke abayizalwane zeZimbabwe, abahlanganiswa abantu bancintisane kungakhathalekile ukuthi umbala wesikhumba sabo njani.
Njengoba sekhethiwe luntombazana, wena ubona kulungile na ukuthi abantu beZimbabwe bamxhase ukuze aphumelele emdlalweni lo?
Njengoba sekhethiwe nje msakazi, akusekho okunye. Nxa nje sisihambisa safika esibangeni sokuthi abe nguye okhethiweyo ukuthi amele iZimbabwe, akusekho okunye ngaphandle kokuthi izalwane zeZimbabwe zibe ngemva kwakhe zimxhase kakhulu aze anqobe. Akusekho okunye okumele kwenziwe. Usenqobile, usekhethiwe. Osokusele kithi njengezalwane zeZimbabwe, kungakhathalekile ukuthi silesikhumbe esimsundu kumbe silesikhumbe esimhlophe, kumele ukuthi sibe ngemva kwakhe. Untombazana uyasimela thina njengezizalwane zeZimbabwe. Nxa emela thina kumele simxhase. Akukho ngokwenza ngokunye, sifanele simxhase. Njalo ngiyanxusa kuzizalwane zeZimbabwe zonke ukuthi zimxhase untombazana. Akungabhekwa imbala wesikhumba sakhe, akubhekwe ukuthi untombazana umele ilizwe laseZimbabwe.
Okokugcina, ungavalelisa abalaleli?
Sibonge msakazi, sibongela kubalaleli. Bese ngisithi kuzizalwane zeZimbabwe bakithi, intombazana yakwa Jackson leyi isinqobile kulelu khetho eZimbabwe, asiyixhase njengezizalwane zeZimbabwe kungakhathalekile ukuthi uyisikhumba esakhe esinjani, ukuthi simhlophe kumbe sinsundu. Omele sikukhangele nje kuphela ukuthi uyintombazana omele osimeleyo thina njengamaZimbabweni. Sibonge kakhulu kakhulu, simfisele inhlanhla ukho konke uyintombazana wakwa Jackson. Ngiyabonga.
Hello ke bekungunkosazana Victress Mathuthu, ingcweti ehlaziya eziphathelane labesifazane, ebesiqoqa naye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Kwezemidlalo, baya kwesaba ukutshisa kwelanga laseHwange, abaqeqetshi beqembu leHighlanders lapho abaya khona ngesonto emdlalweni oweCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqeshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito utshele intatheli izindaba zemidlalo ukuba uyakwazi ukuba eHwange kudlale kanzima ngoba ilanga lakhona liyabe likhupha inhlanzi emanzini.
Siyakwazi ukuba kuyatshisa njalo isimo somkhathi esingaphezu kwamandla ethu, njalo thina esingakwenza ikupha abadlali bethu amanzi eneleyo.
Iqembu leHighlanders lonyaka ngelinye lamaqembu akhangelelwe ukuba angaphakamisa isicoco seligi ngemva kokuba likela khokhela phezu kwengalane yemiklomelo okwesikhathi eside lize lehlala ahlala endaweni yesibili ngemva kokuba lengqotshwe emidlalweni yemithathu ilandelana kodwa ngeviki edlileyo lenelise ukunqoba ileyada eminye imidlalo yesigaba sekhasilaka Premier Soccer League yeviki lamashumi amabili lane edlalwe namhla iphele kanje iGreen Fuel 0 ukuthi Simba Bora 3 ngaseGreen Fuel Stadium FC Platinum 2 iHerental 0 ngaseMandava iChicken Inn 1 iTriangle 1 ngaseLuveve iyada ingqotshwe iBulawayo Chiefs nge 2-1 ngaseBaobab ukuthi iqembu lenkezi Platinum Stars linqobele ZPC Kariba nge 3 kanyanga seNyamunga ukuthi iqembu leSheshamu linqobele Cranbourne Bullets nge 1 kanyanga ngaseBatha kweminye imidlalo ezadlalwa kusasa ngeSonto iqembu leDynamo lizancikilana leCapes United enkundleni National Sports Stadium ukuthi leBlack Rhinos lizadlala leManyika Diamonds ngaseBatha kusenjalo inhlanganiso yeZimbabwe Football Association isiyethule uluhlu lwabadlali abazabumba iqembu labesilisa elimela ilizwe eliza kuyadlala leBotswana ngosuku lokunanza usuku lelo lizwe elathola ngalo uzibuse mhla zingamashumi amathathu kunyanga kaMpandula iqembu leli libunjwa ngabadlali abangamashumi amabili lambili liqeqetshwa umqeqeshi weqembu leHighlanders uBaltimore Brito kuthi abasekeli bakhe ngubongani Mafu kanye loGenesis Mangombe sikhangele umdlalo kakhilikithi inkampani yeTel 1 isinikeze inhlanganiso yeZimbabwe Cricket isipho samabhimu alikhulu ekhuluma emkhosini wokuqhubela abeZimbabwe Cricket amabhimu lawo isiphathamandla senkampani yeTel 1 uJoseph Machiba uthe lesi senzo siyingxenye yemizamo yokugcina ilizwe lihlanzekile.
Today we're pleased to announce that having donated bins.
Namhla kusipha injabulo enkulu ukuthi silaziswe ukuba ngemva kokupha amabhimu amadolobho amakhulu akuleli lolu hlelo siyaluqhelisa ngokupha abeZimbabwe Cricket amabhimu alikhulu.
UMachiba uqhubekele phambili wathi phezu kwamabhimu abeZimbabwe Cricket bazaphiwa njalo lezihlahla ezivalisa ezokucecisa kanye lezizala izithelo ezehlukeneyo. Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Cricket uHamilton Masakaza uthe isipho samabhimu lesi sizabaphathisa kakhulu ekugcineni inkundla zabo zihlanzekile njengoba kusiba lengcekeza eningi nxa kule midlalo ikakhulu yeqembu lesizwe. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo kaMasikandi ohlabela izokholo uThemba Maseko yinake owethu le isingulo elesihloko esithi umsindisi. UMaseko udabuka esigabeni seMpandeni ePlumtree kodwa ucula ekwele South Africa. Nangu ixoxa lontungamile inkomo weStudio 7.
Empandeni ePlumtree AI kona sesincile nyana kancane emculweni since nje ngo 2019 ingoma kusase isindli okwamanje kodwa isidili sa iyenziwa lizoba khona ngo December nizofuna ngo December isidili.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Hey, abangathanda ukuxhumana lami ziyatholakala ingoma online uyabhala nje Themba Maseko kumbe angene ku WhatsApp number 0631532
1280.
Ubachiela wapha mazwi abalandeli.
Hayi abalandeli ngithi kibo hayi ngiyithanda lonke kakhulu kakhulu kakhulu. Njalo nje lihlale lilindile lithimdlebe kukhona ukukhulu okuzayo ngo-December izobe isiphelele CD elitsha. Elilesihloko esithi ngikhulule, ngikhulule.
Ukhula bazalwane, ukhula amapostoli, ukhula amazayoni, ukhula amasiyo. Khetha lutho, khetha ngikhetha ivangeli kuphela.
Ngilethemba lukholisile umculo ngathemba Maseko umculo wezokholo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo uPrasidis Jeremiah.